kodwa uma isithi yena inkokheli kayiyethethwa kuCongress ukubeka ngezindlela ukuthi okwamanje kakula muntu yena la ekhona phana amkhethileyo angathi uyamfuna lo uzathi nxa ekhethwa uzakhethwa ngabantu ngezinye indlela uMgabe singathi ngesilungu he's having a dig at dishing out uMnangagwa basically yikho okwenzakalayo ngezinye indlela uMnangagwa uMgabe uqinisa isifiso nesiloyiso salaba ababuyile esingathi yi-G40 ngoba yikho abakufunayo vele.
UNkosikazi Mgabe yena uthi akulanto okuthiwa yi-G40 kodwa uMgabe ukubeke kwabasobala uthi i-G40 ikhona iyasungulwa ngokasukuwere bazipha njalo lelo bizo. Ungathini ngokwehlukana kwakhe lo nkosikazi wakhe kudaba lwe-G40 lo?
Okokuqala phela siyalibala ukuthi uGrace Mgabe uku-G40 i-G40 inamele kakhulu yena ngasehlangothini lukaMgabe. So uMgabe uyakwazi ukuthi G40 khona njalo singakulibala ukuthi ukhuluma njengokhulu oseziluphalele nje okhuluma nje konke nje okuphumayo nje emkhumbulweni wakhe. UGrace Mgabe sithi G40 kayikho wenza esingathi yi-politics yokuthi uphike ukuthi into enjalo kayikho ukwenzela ukuthi ngoba nxaye ngaye ethe ikhona bekuzaba lesi sidingo sokuthi kube lo mbuzo othi inkokheli yayo-ke ngubani. Nxa esithi kayikho futhi ukuthi umbuzo wokuthi inkokheli ngubani kayikho kawuseyi kuba khona ngokunjalo sokuzaba luhlupho kulaba abelacoste ngoba ilacoste kuthiwa ikhona nenkokheli yayo sokuhle kubuzakala ukuthi ngubani ukuthi ngumnangagwa. I-politics kwenzela ukuthi umnangagwa bafane besesemuva belokhu besithi hayi G40 khona i-argument esingathi ngesilungu i-argument for existence but vele bona oGrace bayakwazi ukuthi i-G40 khona njalo bakwenza for political reasons ukuthi kayikho ikuhlakalipha nje abakwenzayo.
UMnangagwa yena singambona bemxosha yini kuzanu PF?
Kunzima ukuthi bamxoshe kuzanu PF uMnangagwa yisisekelo esikhulu sezanu yimpande yezanu umntana ezanu umuntu lwana kodwa umbuso bangamncitsha kodwa kubonakala ukuthi lanxa bemncitshile kusasa uzathola isikhulu angeke axoshe kuzanu ngiyala lokhu.